Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomgcibelo mhlaka 23 Mpandula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Isimo Isimo sempila kahle kamongameli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tswangirai siqhubeka sidala ukudonselana amandla ebandleni leli. Ukufa kwamajaha asakhulayo awesikolo seSiren kwethusa abesigaba seMatopo. Inhlanganiso yezakhamizi zakogodlwayo ikhala ngohlelo lokubhalisa amagama kuluhlu lwabantu abazavota.
Manje izizakhamizi ngabona azikhululekanga ukuthi ze kule ofisi ekababulanga zithi ezibone ngani mhlawumbe isiyinto yepolitical party ethize enye yamabandla athize nale ibandla elibusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Isimo sempila kahle kamongameli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tswangirai siqhubeka sidala ukudonselana amandla ebandleni leli. Umnumzana Tswangirai ukwele South Africa lapho ayelatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane kodwa uthiwa usesizwa ngcono. Abanye abasekela leli bandla bathi kumele adedele emuva ukuze aziphumulele. Kodwa umbuzo okhona ngothi njengoba elabasekeli abathathu unkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Elias Mudzuri lo mnumzana Nelson Chamisa ngubani ozamelama. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, esingakutsho nje ukuthi ngendlela embona ngayo mina ivele indaba yahle yonakala eqaliseni laphana ngesikhathi uthwaka sabathathu. Sizakhumbula ukuthi emva u-Brave Vice President kumama Makhube washo ukuthi wafaka uMduli wabuka wafaka uChamisa. Yilapho insolo yahle yonakala khona. And kathesi ngengingayothi u-CSU bakuzwangela umuntu ogulayo and simfisele ukuthi ngawe uyaphila kodwa-ke sokungaso siba le nkulumo eziningi ngaye. Kodwa ngase siya sibule eqinisweni ukuthi sibambe into ngeqiniso laso nxa kuyikuthi njengoba kungabantu abephathephilizayo ukuthi i-Afrika izinto zedemokhrasi ngokugcweleyo. Bekukuhle ukuthi nxa whatever happens ngabe ngaphilisa ukuthi engxenye ebhutini bekumthwangelayo efile ukuthi athiuaunye muntu. Bekukuhle ukuthi befake umama Makhulu ngoba umama Makhulu kule-history enhle abhot ukuthi from 99 2000 abantu bebulawa reserswane umama Makhulu wabambelela ephatini wamsekela uTswangirayo kukho kubona. So ukuthi khathesi kuthongela abantu abatsha belahla inkaba endala bethi befake umuntu omutsha ngibona ngathi ngokwenza njalo kuzenza ibandlelanathi lengayelidabuke phakathi.
Kodwa ubona engathola yini usekelo unkosazana Khuphe njengoba siyabona sebeqalisile nje ukukhuluma ngoChamisa?
Ngabe sithi abantu basebenzise baba ingqondo lenqondo zakhupha amakepesi awukubandluti ubani uvela ngaphi ubani uvela bekufanele ukuthi sibili sesiye eqinisweni. Umama kuvelwe abantu bangakhala ngathi bangakhala kumsukulo wendisi yibo khathazayo ngoba sathi kuba njalo sesina nje isikhathi ezinye futhi ukuthi umama Khube from 2000 wemfelo wakuzwangelayo wangabi le ndaba kune izathu sihlale kulokhu abantu senza kodwa wamsekelwa elisifo yasokwela ukuthi ukuthi nxa abantu be-MDC bengabantu abathembekileyo abafuna iphathi iqhube esilami bevale umama Makhube sibamsekele
Hello, ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Ukufa kwamajaha amabili awesikolo seSiren uMelusi Mhlanga loBlessing Ngwenya ngolwesibili kuthiye izakhamizi zemadobo zithithibele. Ababili laba babikwa begalulile edamini leMasiye ngemva kokuba isikipe sabo sigenqukile. Sixoxe lomnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front ongomunye wabafike kusanda kwenzakala lesi sehlakalo.
Ngiyabonga babagande, sihlangane lesehlakalo esivelele abantwana beSiren akade bekhempile eMasiye Camp. Lapho kutholakale khona ukuthi abantwana bangu-8 bangene kusikebhe, but bengena nje esikuthole ebadaleni ukuthi bebengela mvumo yababalisi ukuthi futhi bayenze lokhu esingathi batyontele. Bayangena edamu, isikebhe sasesigalula abangu-2 bafela phakathi, kwathi abangu-6 baphepha engozini leyo.
Manje bona labo ababili abafileyo izidumbu zakhona ziyiswe ngani?
Sithe siqoqa lezakhamizi ngoba sithole eMasiye kuvaliwe ukuthi sizwe indaba yakhona kude, seze ukuthi zithwalelwe esibhedlela koBulawayo. Ngabona kuse-central ukuthi kuyedingisiswa lokho abakuthi yi-postmortem ngesikhiwa.
Izihlobo sezazisiwe na?
Okwezihlobo angeke nguveze ngoba lathi into esiyithole izolo sivakathele esigabeni seGwanda Valley ngaphansi kweMatobo North. Asikabi leqiniso ukuthi izihlobo esezazisiwe, kodwa ngethemba ukuthi sezazisiwe ngoba angithi into kathi lesikolo phakathi ogoqe ukuthi bekula la ma-teacher kade bekhangelela abantwana.
Lina ukwenza ukuthi lifike kuyini?
Ngiyabonga baba. IMasiye kuyindawo engenye indawo ezisemangweni wakithi, kanti vele umgwaqo wethu sidlulisa egedini leMasiye. Kesi sizwa lindaba lathi yasithinta kakhulu njengabantu abalwela abantu ezabelweni, sathinteka ukuthi abantwana sebetholakale besiba lomnyama besehlelwa ingozi besifa. Kwasidanisa kakhulu, kwasenza la sadingisisa ukuthi ngabe kuba le ndlela esingetisana ngayo lalaba abalahlekelwe.
Hello, ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front obexoxa le Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Izakhamizi zedolobho leGwanda sezisole umunicipal walelo dolobho ngokudubula izinja ezitholakala zibhotabhota edolobheni leli. Uvusi Sizwe Mkhwananzi uyalandisa eseGwanda.
Ikansili iqale ukudubula izinja ezihamba emgwaqweni kuliviki, njalo kubikwa sezilithumi lanhlanu izinja esezidutshiliwe edolobheni. Ithi kuyenza lokhu ngoba iningi labantu lilunywa izinja, njalo ikhangelele ukudubula izinja ezifika ama-30. Kodwa izakhamizi ezigqoqele Studio 7 zithi inyathelo likamunicipal leli lokudubula izinja mahlayana lingadala ukulimala loba ukufa kwabantu ngoba lezi zinja zidutshulwa emphakathini. Umnumzana Makarapa Dubo ohlala elokitini leSpiskop North okungela magets uveze ukudana ngendlela inja yakhe eyadutshulwa ngayo.
Umfowethu, mina ngangekho ngangisemsebenzini, ngatshelwa ngomakhelwane bathi hayi Makarapa usudutshulele inja yakho ngaphanye. So inja leyo bathe beyidubulile inja ensikazi yayiqulethe ziyi-3 eziyi-2 zabaleka, njalo bezidubula bazidubula 3 to 4 meters ngaphandle kwendlu yami ongenayadi khona. Njalo lapho babedubulela khona babedubulela kupublic okulabantwana abavele bedlala khonapho. Ngeza ubuhlungu kakhulu because yiyo i-security yami engigcinileyo, because enothi kwakwadutshula umuntu ukuthi ngabe kwakulezinja izinja zana zazikhona kwakungasuze kube nomuntu odutshulweyo.
Amapholisa kamunicipal adubula izinja kubikwa engafundelanga lo msebenzi, njalo ezinye izinja sezisele zilimele. Umnumzana Thembani Moyo ohlala elokitini leMarriage uthi okwenziwa ngamapholisa kamunicipal isihluku. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi iGwanda Residence Association umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo uthi okwenziwa ikhansila kukho emthethweni, njalo baphakathi kokuxoxisana lenhlanganiso ebona ngenhlalakahle yenyamazane i-SPCA ukuze imise ukudutshulwa kwezinja lokhu.
Ya, indaba leyi yabona isilahleka mbijana. Of course izinja akula muntu ongathi izinja eziyiproblem kumele ziyekele, asitsho besingatsho kanjalo, but the way i-council esiyenza ngayo ngokubona kwethu ayihambisani le procedure yokudutshulwa kwezinja. sesithola ama complaints amaningi asuka kuma residents ukuthi i-council ifika idubule izinja randomly ezinye zisebanikazi labantu abazikhangeleyo but zifika zidutshulwe. We've got a resident osehambisa i-issue yaze yafika e-SPCA and i-SPCA yikuprocess yokubophisa i-council okuyinto kade singayicabangeli. Of course kule need yokucontrola izinja ezi-stray but indlela i-council esikwenze ngayo yiyo esingahambisani layo.
Obana ngezempilakahle kumunicipality weGwanda umnumzana Qhubekani Dube uthi umthetho emadolobheni i-Urban Councils Act ayivumi ukuthi kube lezinja ezibhoda phakathi kwedolobho ngoba zilakho ukuluma abantu. Uthi ngenyanga abantu abathathu balunwa izinja kuleli dolobho njalo kungumlando kamunicipality ukuvikela uZulu ngoba ezinye izinja zilomkhuhlane wobhova. NginguVusisizwe Mkhwananzi wendaba zeStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
yikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa lo sikomichi wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo. Ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana Moyo.
Ngiyajabula ngiyavinyelela amaZimbabwe amahle wherever you are.
Seliqalisile ukubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo ikakhulu emadolobheni. Emaphandleni bayabuza abantu bathi lizafika nini?
Okwakuqala ngiza kuthi kufuze wonke umuntu eZimbabwe abekwazi ukuthi sekunohlelo olutsha lokubhalisa ukuvota. Wonke umuntu ubhalisa kutsha. Akunani ukuthi wakwabhalisa kumbe wavota ngo-80 kumbe ngo-1985 kumbe ngo-90 kumbe ngo-2000 kumbe ngo-2013. Khathesi sikhanda i-voters roll entsha okusho ukuthi wonke umuntu usukusela kumongameli welizwe kuze kufike lawe lapho okhona ubhalisa kutsha. Sesiqalisile ukuthi sifake imitshina yethu kuma-ofisi ama-district wonke angu-63 awelizwe leZimbabwe ukuthi abantu benelise ukuthi bafinyele khona bayebhalisa ukuvota. Kodwa siyazi ukuthi nxa sikhuluma ngemaphandleni ama-district lawa makhulu kakhulu okusho ukuthi abanye abantu bengaba lo dubo lokuthi bafinyelele ukuthi bafike khonapho ngesikhathi. Ngizanika umzekeliso ukuthi ngithe ngisuka khona eFlabusi i-ofisi e-district itholakala eFlabusi center wena mhlawumbe yabo suke eShangana kwindawo ekhatshana. Sithi thina hayi ungegcuki kakhulu nxa ungehluleka ufika khonapho. Yazi ukuthi phakathi kwenyanga ka-Okthoba iZimbabwe Electoral Commission izabe sithole imitshina yonke eminingi eseleyo. Leyo mitshina sizayisebenzisa ukuthi sigcwale isitshaha lonke singene sibuye ezigabeni zenu sihlale amalanga amaningi sikufinyelele lawe lapho okhona. Okwakhathesi kuthi thina labo abenelisayo ukuthi basuke ezigabeni zokurejista uvote abafike ngobuningi babo kodwa labo nxa kule nkinga ngaukhatshana kakhulu kungenelisi ukufika ungakhali kakhulu hlala ulingiselele ubone ukuthi ulesithupha sakho uhlale ulaso ubone ukuthi ule of residence ithengise uhlale endaweni le oyitshoyo kwenzela ukuthi nxase kuya kuwe sibhalize khonapho.
I-proof of residence ubufakazi bokuthi uhlala ngaphi abantu bemaphandleni bona babuthola ngaphi kuyini ubufakazi bana abamele babuye lapho?
Abantu bemaphandleni bona vele bahlelekile kakhulu ngoba kuyaziwa ukuthi umuntu uhlala evillageini ethile engaphansi kwebhuku kumbe elikasobhothile. Ungayiphiwa leyo proof of residence incwadi evela kunduna yesigaba, ungayiphiwa incwadi evela kusobhuku wesigabeni. Kodwa nxa kuyikuthi wena ngokwakho awutholanga leyo ncwadi evela kusobhuku kumbe evela enduneni nxa suyabhalisa, uyakwanisa ukuzihambele wena ngokwakho mathupha ufike uthi hayi bo, mina nginguQhubani Moyo ozalwa esanale eSlabusi udanivela ngaphansi kwebhuku likaLevi Maplazi Ncube ukuze usithi mina ngihlala khonapho. Sukubhala phansi wena khonapho ukuthi wena yikho oyiko khona senzela ukuthi ungabi lo muntu ngisho oyedwa ozehluleka ukuthi abhalise ukuvota.
Bakhona mnumzana Moyo mhlawumbe abangakaze bavote abangakwaziyo njalo ukuthi umuntu olelungelo lokuvota ovunyelwa ukuvota uyabe seleminyaka emingaki?
ukuze ubhalise ukuvota kufuze ube umntwana weZimbabwe uphinde ube leminyaka engu-18 uphinde ube lesithupha sakho kungaba isithupha sephepha kuphinde futhi kube isithupha sezenge kuphinde futhi kungabe kuyisithupha esephepha konke lokhu kuyavunyelwa kumbe ipassport yakho evalid esebenzayo okungavunyelwayo kuphela yokuthi ube le-license yokudrayiva so ungabala khona lokho the proof of residence yakho uyavunyelwa ukuthi ube usubhalisa ukuvota yikho esikwenzayo njengekhomishini futhi wonke umuntu abhalise kwenzela ukuthi amazimbabwe wonke ephezu kweminyaka engu-18 enelise ukuvota iyagcizelela futhi njengekhomishini ukuthi izikhathi eziningi sasibona ukuthi omama lama-youth awabhalisi ukuvota awavoti yikho lawa sifuna ukuthi phezu kokuthi si-encourage wonke umuntu wezimbabwe siphinde futhi sikhiphe ilizwi yokuthi hhayi siyacela bomama siyacela ama-youth ukuthi ukhetho lukhetho lwenu lani futhi libhalise ukuvota ngo-2018 election
bekukuhle ukuba lawe kuhlelo sikomishi siyabonga
siyabonga kakhulu yekanti
Lolo bekuluhlelo lwezemabhandleni sixoxa losikomichi weZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo
Siyabonga Ntungamili. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi zakogodlwayo ethiwa yona Godlwayo Development Association umnumzana Nkululeko Chuma. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mfowethu.
Ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapho sizwa kuthiwa kule ndaba ye-BVR engani iyakhathaza. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Ye, kube sele lolu olwe-BVR olusungulweyo oluqalisiweyo ngomvulo. Sithi nxa sivisisa kukhanya lolu hlelo kusasebhalisa eklabhuti kodwa bathi bona ngokuhamba kwabo nxa into zihambe kuhle mhlaka-5 October baqalisa ukuhamba emawadini bebhalisa abantu ukuthi bavote. So bathi uhlelo luzaqalisa mhlaka-5 October lisiya ku-20 October emawadini nezindawo ezindawo khona ngale insiza district leMzimane district. But okungani kuya kusisane sekuthi ngathi kulolunye uhlelo lolu olwesibili olokuthatha izithupha olusungulweyo ngabe-registry olukhanya kwensiza south kakhulu luzaqala eli-November. Kuthi lolu hlelo lwezithupha luzaqala November uthi uhlelo lokubhalisa ukuvota emawadini soluphelile kusisho ukuthi bazathola izithupha ithuba lokuvota selidlulile so kusisho ukuthi laba abangelazithupha khathesi akusize babhalise mhlaka-5 October kuya ku-20 up until baze bathole izithupha zabo eli-November so sibonani khonapho ngani akusahambi kuhle lokhu kuzenza ukuthi abantu bagcine besele bengabhalisanga ukuvota
lina njengenhlanganiso kuyini elikwenzayo
sizama ukuthi njengoba sesikunanzelele lokho okuyinto okubuye endlebeni zethu ngemaction ethu namhlanje sesizama ukuthi-ke kusa ngomvulo langolwesibili sikhulumisane labe-registry sikhulumisane lakho khona ngale ukuthi mhlawumbe nxa uhlelo lwabo lolo lwezithupha bengalwenza kanye lo hlelo lokubhalisa ukuvota ukwenzela ukuthi umuntu enithi uthatha isithupha aqeda lapho agijima ayibhalise ukuvota
yona inhlanganiso yenu isike yaphathisa yini kundaba ezinje kumbe liyaqala nje ukudibana lodubo olunje
udubo olufana lalolu inhlanganiso yethu inhlanganiso esungulwe ngomnyaka ka-2015 kungelakhetho olukhona kodwa inhlanganiso ekhangele ukuphakamisa amalungelo oluntu esigabeni sesilabhuthi kogodlwayo inhlanganiso ekhangele ukuthi amalungelo abantu aphakanyiswa athuthukiswa amalungelo abantu afana lawana lokuvota amalungelo abantu kwezempilakahle amalungelo abantu kwezemfundo abantwana kwezemfundo kanti nokuqhutshwa kokulinga amathuba okulinganiswa kwabomama so sikhandele ukuthi-ke le yinhlanganiso engathi ngesikhiwa it plays the watchdog role in playing an oversight and also providing a platform ukuthi abantwana bakugodlwayo bomama labantu bonke jikelele kogodlwayo iklabhu amalungelo abo aphakanyiswe so yikho-ke lolu daba
uphethe ngalindlela fanele uthathela phezulu ngoba uyabe sokwethula amalungelo oluntu.
Khona kugodlwayo kuminjani sikhuluma nje ngabezombusazwe, liyababona yini bebhodabhoda bedinga usekelo?
Okokuqala, besisemahofisini awezekhizolo ilanga lonke sikhona ngale asibona ngabantu bezebhakisi. Kwakhanya ukuthi abanye ihofisi yezekhi le bekumele ibe ehofisini yayo. Izekhi lapho ekhona ihofisi iduze kwahofisi ka-DA isikomiti. So izekhi ihofisi yayo kwakhanya ukuthi yona incane, ayeneli ukuthi imishini ingene phakathi abantu babe bebhalisa bephakathi kulehofisi. Basebecela ikhansili ye-insiza ukuthi banike ihofisi. Basebesathola ihofisi lapho okwakuyi-constituency parliament office yensiza north ezisetshenziswa ngubaba uNdlula. Manje kwakhanya ukuthi ubakulanga sowasuka kuleyo ofisi. So izethi yasiphiwa-ke ukuthi ibhaliseke kuleyo ofisi ezisetshenziswa ngubakulanga. Manje izizakhamizi ngabona azikhululekanga ukuthi ze kuleyo ofisi ekababulanga zithi sekubona ngani mhlawumbe isiyinto ye-political party ethize enye yamabandla nale ibandla elibusayo. But abantu abayenelisi ukuthi abasayenelisi behlukanise ukuthi hhayi leyo ofisi ayisetshenziswa umuntu oyisebenzisa waphuma sebengahamba bayibhalisa. Abazombusazwe sebeqalile ukukhankasa siyezwa, kodwa uhluphe esihlangana nalo ukuthi eyensiza north ikakhulu ensiza north sizakuthiwa kula bantu abathisela imizi kubangiswana ngeze politiki khonale ukuthi abangabe-MDC abangabe-ZAPU abangabe-MPP abomduru abangabani onsebethiswela imizi. Siyakuzwa khona lokho njengenhlanganiso sesizama lathi imizamo yokuthi ibone ukuthi abanjalo kungaphathiseka njani lokuthi idlame lolo seluqalisile ukuvela lungabuya lunyathelo lungabi khona nemizamo yokuthi abantu bafundiswe ukuthi bahlalisane ngokuthula ezigabeni.
Hayi, kuyezwakala isikhathiso singasavumi. Siyabonga kakhulu mnumzane.
Ngiyabonga ba.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Juma, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamuzi ze-insiza ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-shortwave 4930-6065-15460 lagu 13860 kilohertz.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Yalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Siboniso Moyo Ntandambula owelubhani kuward 28. Umamoyo uthi yena labanye bakhe bazimisele ukuthi bavote ngoba baboni ngani yikho okungabancedisa ukuthi bephume ebunzimeni abakubo obugoqela ukuswelakala kwemali.
Okokuvota hayi esingapha kithi kakukafiki kahle kahle. Kuseselubhani senta bathi bazabuya sebehamba-ke ngezikolo ngezikolo. Bayatsho ukuthi sihambeni siyerejista ukuze sivote, sivotele sikufunayo njengobana silenhlupho ezithize esikhala ngazo ukuthi engxenye lezo nhlupho kumbe zingaba lobubelo. Kodwana ekuvoteni khona lapho sizwa abanye bathi-ye amtshini yakhona isebenzi kahle ama-fingerprint yanjani njani. So ngingazake ngichaze kakhulu ngoba yinto engakathinyeleli kiyo khona. Abarejista bathi bazabuya ngoba sakubona kuphephandaba ukuthi ezikolo zethu ngapha babuya futhi ngoNovemba.
Kathesi akula muntu osesiyabhalisela ukuvota?
Hayi, kathesi kakula ngaphandle kokuthi ungayafika eLupane Center.
Uhlelo lokuvota lolu yindaba egudwini khona ngapho eLupane yini? Kumbe abantu hayi abalandaba baziqhobela imisebenzi yabo yangensuku zonke?
Hayi, uhlelo lokuvota yindaba sibile segudwini. Hey, abantu sebedubekile. Sebehluphekile abantu bayakhala emindeni ebusuku ngoba into okuthiwa yimali imali ukuthi uyi-teachers hayi imali siyilihlo lentwana ayisaboni imali yona le yethu esinayo yona yathandwayo hayi ukuthi uyi-teachers vele kayisabonakali yona.
Abantu baphila njani khona ngapho bengala mali?
Kathesi siyathengisa kunje siyathengisa kulamabele siyahamba sihlengeni. ngisa edorobheni nakutshela bethi imali bayifake efonini hand to hand akusela mali oyinikwa hand to hand xa wena ecocash kutho ukuthi hayi akusela nto ongayenzi ma usufika khonapho nge-ecocash ma uthi uyathenga ezitolo nakho kulobunye futhi ukuginyaginyana ubucili labo buthize ngoba abantu sesibanjelwa kwaphana suzawuthiwa ma uthenga i-ecocash ye ma ukhipha i-$100 kufuze ukhiphe $10 thina udlulisa ne-$5 kumbe ukheshe out imali edlula $5 nakutshela ukuthi thina sifuna vele ukheshe exactly xa uthethe impahla ze-$39 make sure ukuthi ukhetha $39 yona leyo oya kuyikhetha ngoba ukuthi sikunika i-change kasilayo leyo mali
izikolo zisanda ukuvulwa kathesi pho abantwana bona babhadalelwe ngani imbadalo yama-school fees
baxotshiwe lami ngilayo khonapho wami layo uxotshiwe khona la ngoba zona izikolo kazilawo wona ukuthi ama-swiping machine la ukuthi sifike siswayiphi kumbe si-ecocash kazilawo izikolo zona ezezemaphandleni vele zilazo
kodwa uhulumende anti liyakwazi ukuthi wathi abantwana bengaxotshwa bexotshelwa kungabi le mali yokubhadala
ihulumende iyakhuluma ikhona le upstairs but i-underground lapha abantu bazenzela abakufunayo ngoba abantwana ukhuluma iqiniso kuhle abantwana bayaxotshwa la baxotshiwe kuthanye sebexotshiwe la izolo baxotshiwe nangani umntwana kade suyala kwakho futhi kuthiwe kufunakala imali yesikolo kufunakala imali yesikolo kuthi imali isefonini ngizayenza njani ukuze ngiyikhiphe leyo mali esefonini a umntwana ngu-grade 7 kufuze ukuthi abhale nxa yelokhu exotshwe exotshwa anti uyabona ukuthi vele ubunzima sesibuthwele-ke kathe semakhanda le mahlomi siyasindwa khona nangobunzima obukuloneli lizwe
okwake kwathiwo ngukhulumende ukuthi abazali bayenelise ukubhadala besebenzisa imbuzi
lapha-ke bengakakwamukeli wathutha nje kungamafungafunga kodwa into yangikhona ayisazange isaphumeleli khona bafuna imali ngqongqo ngokwayo kungababuza bona ukuthi sokubana lina liyasebenza lini imali liyayithola yini bona labo kabayitholi kodwa kithi bayifuna yineni
manje umntwana uzahlala kuze kube nini
ube hambile ubaba esiyaxolisa khona ngale sikolo ukuthi hayi imali sisanjani sisayidinga sizama khonoko ukuthi siyekheshisa yona i-cash out leyo i-$100 bethathe $10 bekunike $90 kusenzela ukuthi uzobhadala esikolo ngoba ukhanya ihulumente sikile ebantwini wena muntu odubekayo ngososaphotha ihulumende
vele le nhlelo zenu leziyane zokuthenga impahla kwele South Africa lizothengisa lakwekelelana
senza i-barter trade ngokutshintshisa ngomuntu ngoba imali yona ebantwini kakula sibe sesisiyadinga-ke ayizigayo ezithengayo kobulawayo thina esihambayo singafika khona ngale besiye befake imali efonini come to lapha nxa ususiya ngaphandle nanxa umuntu ungaze funa olunye ulutho njeba sasihamba siyadinga izigqoko le ngaphandle into eziningi vele ezinye zisefabizivela out imali isefonini uzayitshintsha uyithini uyisa kurani sayitshintsheke
sibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlelo
hayi nami ngibonge kakhulu namhla ngajabula sibili nami ukukhuluma lani sengangena ehlelweni sibili nami
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Siboniso Moyo Ndandambula isakhamuzi seLupane ward 28 asidibaneni njalo ukuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Hayi siyabonga Sithandekile ubelelanga elihle.
Why isn't he suspending himself?
Honorable Ndlozi, please.
Why isn't he suspending himself?
Take your seat, Honorable Ndlozi.
And listen to Ubaba kaDuduzani. 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 Ubaba kaDuduzani.
Ubaba kaDuduzane sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani wathi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo lamhlanje isimo sempilakahle kamongameli webandla le-MDCT iba yindaba egudwini silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.